Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithanda ukubonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 7 Mabasa 2023 ngokeyino kumede sayithi endabeni zethu namhlanje.
Ekuqaliseni iStudio 7 sina sikhangela abaningi sasibona ngani vele ileli ibuye ukubona izochothoza ibandla lezamthief ngoba inkulumo zankona zigqalisa zibusukile ongani sibusukile nanti ilansi iStudio sebandla.
Umsakazo weStudio 7 namhla ufikise iminyaka engamajumi amabili usakaza eZimbabwe.
Ungakhangela indaba yokuvela kwama-akhawunti uzothola ukuthi ama-akhawunti avaliweyo umuntu oqhenjiweyo umuntu onguye sibi lokuthiwa ugijima lebhora endabeni lezi uHenrietta Rushwaya eyakhe i-akhawunti ayithintwanga.
Uhulumende uthi usevale okwesikhatshana ama-bank accounts alabo okuthiwa bathaphuza igolide leZimbabwe abalithengisa okungekho emthethweni kwamanye amazwe. Kuhlelo Woza Friday namhla njengoba kuyiphasika nje silomculi wezokholo uSambulo Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uzulu seveze imbono etshiyeneyo phezulu kwenyathelo eselithethwe lugatsha lwebhanga elikhulu leZimbabwe Reserve Bank of Zimbabwe Financial Intelligence Unit olokubamba impahla yabanye njalo abantu abane abaphuma kufilimu yomsakazo weAl Jazeera bechasisa ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe. Abasolwa laba babalisa umnumzana Kamlesh Patney, uEwan McMillan, Hubert Angel, lo Simon Rudland, unobhala wogatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana, wazise ukuthi abanye babantu laba bazabotshwa kusikhatshana esilandelayo. Abanye asebethathelwe amanyathelo afanayo libhanga elikhulu ngumnumzana Clopas Chilolo, David Chirozi, Mehluleli Dube lo Frederick Kunaka. U-Angel lomunye asebenza layo umnumzana Ricky Dulan baphuma kufilimu betshela intatheli izindaba ze-Al Jazeera ukuthi basebenza lo mongameli Emmerson Mnangagwa kumsebenzi yenkohlakalo. Lanxa abanye besithi ukubanjwa kwenotho yabantu laba kuveza ukuthi uhulumende uzimisele ukujezisa izigilamkhuba ezihuquluza inotho yeZimbabwe, abanye bathi abakuthembi lokho. Sixoxe legqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Khula Hove.
Le documentary sithengisile ukubola ukukhona eZimbabwe nxa sikhuluma ngezomnotho. Sizwe kuthiwa lo mongameli uyakwazi lokho okwenzakalayo, uyakuvumela njalo nguye okukhuthazayo ngezinye indlela ngoba ku-part 3 undoda uthi uma umongameli esekwazi lingena lingasobantu abazogezisisa imali zenu zokusela kodwa lingabantu abangama-investors. So ukuqala indaba leyo ukuthi Zimbabwe is open for business, indaba leyo ukuthi kulabantu abaningi abazayo eZimbabwe bezothuthukisa umnotho, sekuthandabuzwa ukuthi kambe bonke laba bantu babuya sebizi bezothuthukisa umnotho kumbe babuya bezohuquluza njengalapho esesibonile ngamaviki lawa amathathu adlulileyo. Umongameli kumbe sithi uhulumende uqale ezama ukuyitshaya iziba ley'ndaba, uqale sithi yena nabantu nje abafuna ukungcolisa ibizo lakhe. Kodwa kancane kancane sabona sekuphuma i-statement ezithi zona uhulumende uyayi-investigator kumbe uyaluphenya lolu ndaba.
Sizabona kubotshwa mpela ingqungquthela yini ezihuquluza igolide leZimbabwe kumbe sizabona uhulumende egegelela imbuya etshiya ulude?
Kuzaba yiyona leyo ejayelekileyo ukuthi uhulumende uzabopha oyedwa nobabili abangelani lakho sibili. Kathesi even ungakhangela indaba yokuvela kwama-akhawunti uzothola ukuthi ama-akhawunti avaliweyo umuntu oqanjiweyo umuntu onguye sibili okuthiwa ugijima lebhora endabeni lezi uHenrietta Rushwaya eyakhe i-akhawunti ayithintwanga elakhe ibizo kalikhulunywanga kulawo a-affectiweyo so sesihle sibona khonapho ukuthi asonto urhulumente azimisele ukuyenza ngokuphelela kuyinto nje urhulumente ayenzela ukuthi kuthiwe lathi sazama okuncane
Umnumzana Khuda obe ligqwetha ubexoxa icingweni lo ntunkameli inkomo weStudio 7 ekwelebhilithane kusenjalo amalunga ebandla lezaphu atshengisele namhla phandle kwendlu yokukhonza uNkulunkulu eSpirit Embassy kwele South Africa ekamnumzana Hubert Angel odlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa uAngel uphuma kumabona kude wabezindaba abe Al Jazeera eveza ukuba ulakho ukuncedisa ekuntshontshweni kwegolide esekelwa nguMnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu.
Hayi, uhambe kahle kakhulu, bazile abantu kodwa abazanga ngendlela ade sikhangelele kuyona ngoba thole umlayezo singakafiki ukuthi abantu laba sebekhanselile into yabo i-chase kodwa bafikile abantu sasengisela sibili onozindaba bebekhona imeseji ede sifuna ukuyidlulisela eyokukhonona kwethu ngodaba lokutshontshwa kwegolide ekhaya sibone ngani ifikile lapha kumele iye khona
kutho ukuthi bona kade bengekho abesonto yona leyo eka Angel
akukho lampukane ebuyileyo namhla lapha eDurban mele behlangana khona bavalile konke kwabangxi bathwakala kungela muntu le security ibingekho mbala okuthengisela khona ukuthi izifiso zethu zigcwalisekile ngoba vele befuna ukwenza ukuthi kwenzeke lokho bathole i-message and bayithole
abakade bephatheka kutshengisela khonokhu ngabe bandla lezaphu kuphela kumbe bekungamabandla atshiyeneyo
iningi labantu ade bekhona ngabezaphu kodwa kukhona abantu abangana amabandla abameleyo ama-ordinary citizen abade bekhona
kumaphephandaba eZimbabwe i-Herald bathi bona yena uHubert Angel kanye loSimon Rutland labo abathintwayo kufilimu le e-Al Jazeera kubikwa sebefrizelwe kumbe sebethathelwe izimali zabo ukubona kuliqiniso yini njalo kutshengisela ukubana uhulumende uzama ukulungisisa udaba lolu
Ubani wena omaziyo ole bank account eZimbabwe? Cabanga ukuthi umuntu ole ngqondo ezithelelewe angathatha imali yakhe ama-US dollars afake e-bank eZimbabwe. Imbadlala ngathi nje laba bantu ba-freeze ama-account. Ya-freeze i-account yani ye-bondi. Bazama nje ukuthi uzulu wonke nje emhlabeni cabanga ukuthi bakhona abakwenzayo. Ayikho le. Imali zabo zonke zise-Dubai, zise-Switzerland. So akule ayikho le ukuthi ba-freeze ama-account. Ya-freeze i-account kulombani owathatha imali yakhe afake e-bank eZimbabwe. Badlala ngengqondo zabantu nje.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sixoxe la eJohannesburg kwele South Africa. Sekuyiminyaka engamashumi amabili umsakazo weStudio 7 usakaza eZimbabwe. Abalaleli kanye labamela amabandla ezombangazwe bathi umsakazo lo ufinyelela uzulu wonke njalo upha wonke umuntu amathuba afanayo okuba aveze imbono yakhe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uzulu eZimbabwe uncoma umsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC ofikise iminyaka engamashumi amabili i-20 years namuhla usethula indaba ezimqotho. Abantu abaningi bathi iStudio 7 yethula indaba eziveza imbono yonke njalo kayilabandlululo. Isikhulumeli sezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu uthi umsakazi weStudio 7 wethula indaba ezithakazelelwa nguZulu.
iStudio 7 siyayibonga kakhulu ngoba inika amathuba awukuthi abanye abalimbono ehlukenele uhulumende waseZimbabwe bakhone ukukhuluma lokuxhumana labantu emakhaya lezigabeni lapho kungela msakazo khona.
UMnumzana Malaki Nkomo ilunga lezanu PF uthi umsakazo uyananzelela abantu bonke kungakhethi ukuthi ngwaluphi uhlangothi.
Ekuqaliseni iStudio 7 thina sikhangela abaningi sasibona ngani vele ileli ibuye ukubana izochothoza ibandla lezanu PF ngoba inkulumo zangkhona ezigqalisa sibili ongani sibili nanti inansi iStudio sebandla le-opposition kodwa ngokuhamba kwesikhathi sacina sesinanzelela ukuthi hayi iStudio 7 iyabhoda ibuza ingakhuluma lalolu hlangothi oluphikisayo iyahamba futhi uhulumende ikhulume ngibuze ukuthi lokhu kuhamba kanjani ukuchazisele ngihamba ledingisisa kuzinkokheli zezanupf ngiyadingisisa futhi njalo lakuhulumende bachaze ukuthi kuyini okwenzakalayo Studio 7 siyabonga kakhulu
umnumzana Albert Mhlanga umlaleli kastudio 7 ulombono ofanayo
sichayela ihlombe istudio 7 ngokufikisa kwayo iminyaka eyi-20 isebenza lathi isebenza leZimbabwe lozulu wonke sibonga khona ukuthi ukufuthelana kwethu okungavunyeli ukuthi kwazakale lobugqiligqili obenzakala eZimbabwe ukuze kwazakale sikuzwa ngeStudio 7
unkosikazi Patience Sibanda omele inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi umsakazo weStudio 7 unceda kakhulu abantu abangenelisi ukuzikhulumela.
Studio 7 siyanceda kakhulu ngoba abantu basemadolobheni nabantu basemaphandleni benelisa ukuthi bezwe izindaba ezakulelizwe laphandle kwelizwe. Singathi sibona njalo ukuthi ikakhulu laba basemaphandleni balutshwana benelisa ukuthi bethole indaba. Studio 7 sililizwi kulaba abangelalizwi.
Inkosikazi Sikhulekile Moyo, ukansila kaWard 17 ePhumula, ekubandla le-CCC, uthi umsakazo lo uthandwa ngabantu kakhulu indawo zonke.
Halelisa, abe-Studio 7, ku-20th anniversary. Sisithi alala. Umsakazo lo ngumsakazo esiwuthanda kakhulu njalo yiwo esikhangelele ukuthi usinika imbiko lenhlelo eziliqiniso konke okukhulunywayo ungakulandela kuyabe kuliqiniso njalo uyaphakamisa imisebenzi yonke eyenzakala indawo ezijiyeneyo zinjalo eminye imisakazo yathola ukuthi bakhuluma into othi nxa usuyilandelela ungayibambi
Umsakazo weVoice of America Zimbabwe Service, owaziwa ngokuthi iStudio 7, wasungulwa ngomnyaka ka-2003. Injongo yomsakazo lo, ikwethulela uzulu indaba ngokugcweleyo, kungelabandlululo, kungabe kungokuphathelane lezombusazwe, ezomnotho, ezempilakahle, ezemidlalo, loba eziphathelane lozulu. Usakaza nsuku zonke ngehola lekuseni, elesithupha, kusiyafika kwelesikhombisa, 6 a.m. to 7 a.m. kanye lantambama ngehola lesikhombisa kuze kuyefika elesitshiyagalombili 7 p.m. kusiya ku-8 p.m. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngibathabile masuku.
Okwamanje sike sizwe abalaleli bekhuluma ngomsakazo weStudio 7.
Siyabonga bathandekayo basakazi nabalaleli bakaStudio 7 okhulumayo nguPetros wakwesibanda ngokwakha ngiyakhele eGwanda okwamanje ngokomsebenzi kwelaseSouth Africa engiyajabula ukuba khona egroupini ekaStudio 7 ehlanganisa 20 years namhlanje isinika indaba ezimnandi eziqondane lelizwe lakithi laseZimbabwe. Engukhuthazayo ke kwabatsha asibambeni kanjalo sekeleni ukubandlululana kwemihlobo obabamkhulu bethu kanye nabobaba uJoshua Mqabuko kaNyongolo ukuze bebe lamandla okukhipha amabhunu babebambene ngokuba ngamaZimbabwe naye ngemihlobo.
Ye sayibona umthwakazi. Awu siyakhalalisela Studio 7 indawo zakithi iVoice of America yamaNdebele. Mina ngingiqondisi uNkomo isibongo ngizalwa endaweni yaseNkayi eNkulu. Ngithanda ukujabulela kakhulu ngikhalalisela i-20 years ye-Studio sakithi singamaNdebele. Ngithanda ukubonga kakhulu le mlayezo le ndaba esizithola usuku ngosuku umsebenzi omuhle abasenzela wona abaphathi be-Studio 7. Labasebenzi abasebenzela iStudio 7 ngeke ngibasho bonke ngamagama ngoba yini into engayidlulisa manje ngithi mina hayi sekunjalo kuStudio 7 sanokubonga kakhulu nanku lana eSouth Africa sesihlangene nabakithi amaZulu sesinendlela yokuthi manje sakhe ubudlelwane ngoba vele siyifamily eyodwa siyithwakazi sesicelile kakhulu ukuthi basamukele izikhalo zethu ukuthi badlulisele phezulu kukhongolo sokuthi izikhalo zethu zizwakale njengamaNdebele ukuthi singaphathwa njengabantu bokuza kule ndawo ngoba kusekhaya.
Haleluya, nami ngithanda ukuthokoza kakhulu ukufikisa 20 years iStudio 7 if isinikela indaba zesiNdebele nesiTola. Namhlanje singolobuhlanu, sithokoze khulu kwambala, sithokoze khulu uzimo uNkulunkulu wakhamba nathi, even nami ngathoma ukulalela iStudio 7 2006 until namhlanje. Ngiyathokoza kakhulu ukubona umsebenzi uyenzwa ngeStudio 7 VOA Ndebele, Studio 7 VOA Shona, ukhuluma ngeStona nesiNdebele. Into leyo ndihle kwambala, ngithanda ukulibonga nonke nina nisilethela indaba. Akuna lo ngizothi lo number 1 or lo number 2, nonke ni number 1, niyenza umsebenzi wenu kuhle.
Igama nguBongani umfokankomo, ibizo lami nginguBongani wakonkomo. Ngizalwe entaba zinduna esigabeni sembelesini, ngafunda enhlamba baloyi eprimary nasesecondary. Ngasuka ke ngase ngiyaqedelisa ukukhula kwami ngisesengumfana endaweni yaseLupane kuNkosi uMabhikwa. Ngisuka kuNkosi uKhayisa uNdiweni. Ye hayi, siyabonga. Sikhule vele mina ke uStudio 7 ngamfundiswa ngumalumami obekuthi ngazo zonke isikhathi bethatha okulugabhana kwewayelesi kwakhe umntole sehlezi edale ephandle eziko esekubophela intambo okuyi-arial ukuthi kubambe i-network iwayelesi bambe. Ngafunda khonapho ngoStudio 7 kwaze kwafika lamhlanje. Angisekho ngokokuthi ngiselizweni lokuzalwa kwami. Sengasuka lami ukuthi ngizophandaphanda kubomakhelwane kwelasemzansi. Bengikwazi ukuthi noma ngingatholanga ukuthi ngifake intambo njengomalumami, kodwa bengikwazi ukuya ku-inthanethi ngigugule ingitshengise inyuzi engifuna ukubazazi. Ngase ngijabulela khona ukuthi manje sokulula, senguthola ku-easy ukuthi manje ngikhathesi ngikwazi ukuthi ngilalele noma nge-WhatsApp yami nahamba kuphela ngizithole indaba ziphelele ezizongitshela iqiniso. Lokhu engiyibambile nanamhlanje lakhathesi nje ngiyakwazi ukuthi kumele ngizilalele ngo-7 ekuseni. Lasemsebenzini wami sebekwazi ukuthi uma ngifika nje noma ngisebenza ingizilalele khonapho eduze kwami. La ma ngifika endlini kwachaya nje u-7 sengibona ukuthi nginamathelefonini ngilalele kuphuma amaqiniso. Ngiyabonga.
Labo ngabalaleli bomsakazo weStudio 7 besichayela ihlombe. Iningi labantu abahlala emadolobheni lithi lonyaka lehlulekile kwethekelela izihlobo labangane emakhaya ngekhefu lephasika njengenjwayelo ngenxa yesimo somnotho esingamanga kahle eZimbabwe. Ngobulawayo bananza ikhefu lephasika lesezindlini zokukhonza uNkulunkulu. Kubika u-Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Lesikhathi lesi sekhefu lephasika kuba yisiphithiphithi, abantu bebunyonyo ezindlu zamabhasi besiya kwethekelela ihlobo labangani. Ngobulawayo kuthule endaweni eziningi, umnumzana Sexton Ncube othengisa emgwaqweni ubefisa ukuya eLupane ukuyabona imuli. Uthi kaze akakubone ukuthula okunje esilindweni zamabhasi erenkini.
Kulokhu kuyasihlolela, asazi ukuthi kuhamba njani, ukuthi mhlawumbe kukhona okwenzakalayo. Vele akuzange kwenzakala iminyaka yonke le nge-Easter. Konke kwakugcwala amabhasi lapha, kunje kathi singase sitshayisile sesikwazi ukusilemala, kodwa kasilasrend.
Unkosazana asamukelisiwe Ndlovulayo befuna ukuya eKhezi.
Mina ngiyathengaizani ngoba mazoqeda iviki yonke awuthengisi lutho, and then kunjalo uma uthengisi lokuzothengisa into edolayo esibendile kufuna kubhadala urenti. So
Wehlekile ukuyabona umdeni wakhe ngenxa yenhlawulo ekhubuleyo ukugada ibhasi.
Sakazimo ngomzimba kumnyama ngenxa yokuthi nanga impahla zabo ngezikhathi. Nasabi ibhasi chisini. So ukuthi ngesikhathi sangani kuyomele ukuthi ngabe njaya ithikithi akwazi ukuthumeza impahla zami. Kale sikhala angiyithulekile.
Ukhulu Peter Zigwata oleminyaka engamathumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Ubefisa ukuyadlala ikhefu lentombi yakhe kodwa uthi hayi kaseyi uyabona esabukasakhe emanxeleni.
Ngihamba nje ngala mali. Akula mali nto. Ngihole izolo. Ngingafakela imali ebhukwini efonini. I-100,000. Njani ngiyayitshintsha kubamashintshi basi yakunika $55. Uphile njani baba ngesimo esinjalo? Ngihlala lapha eMthumbana kula magesi. Amanzi ayizikhulu zabantwana zifeli zabasithi nabazukulu abadliwa ngumkhuhlane uzabafisa ngani ufise enhliziyweni futhi ngesimo asazi baba.
Amabhasi amaningi ahamba engagcwalanga. UDobisi Magendleni ibhasi eya eBhinga ibe labantu abangafikile ethubi phakathi. Umnumzana JP Mpofu ukhundekitha webhasi leyi
ukhanya ngani ezandleni zabantu akufanani enyangeni ezandleni ukhanya ngani abantu bayiswele imali bayikho kuquayeti sibula kufanani lemnyakeni edlilileyo. Ngibona kuyikuthi abalamali bayekariya ngibe bonke lapo abanye basala phakathi kobashumanyanda laphana kule ndongazi kalodengula khona anyamalela khona belasi.
Amakholo amaningi abuthela endlini zokukhoza uNkulunkulu kodwa amanye abo abayanga kumhlangano yabo ephasika bekhala ngendleko zokwenza limbuthano. UReverend Hussein Sibanda ohlazene zombusazwe uchaza ngokunzima obuhlanganele lozulu.
Iphasika yalonyaka ibiyehlukile ngenxa yokuthi umkhonomi oweZimbabwe uyehlile kakhulu. Abantu abaningi bebengalazi mali zokuya kumakhempu besiyaphandle kumbe enkonzweni ezingaphandle kwakoBulawayo. Ngakho-ke abantu abaningi bebesenzela inkonzo zabo khonapha. Abantu abaningi sakwazi sebephila ngokuthengisa. Njalo ungahamba emgwaqweni uzobona ukuthi laba abantu abathengisayo babe baningi langeholiday.
Studio 7, ikamramung Ezra Chisos Band.
Amagqwetha azimeleyo athele eZimbabwe lilakho ukusebenzisa imingcele eyasetshenziswa ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Uma umthethwandaba ungalandela kahle isisekelo sombuso welizwe ekuhlolisiseni isinqumo esisanda kuthathwa ngumthethwandaba esithi kulomfutho okwethulwe libandla le-MDCT elithi iZimbabwe Electoral Commission kayidwebanga ngemfanelo imingcele emitsha yokuvota kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umthethwandaba usanda kwethula isinqumo sokuthi udaba oluphanyekwe libandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lokunqunywa kwemingcele kanye lokuchazwa isigaba 161 sombuso welizwe mayelana lomehluko we-20% phakathi kwezigaba kanye laphakathi kwama-ward kumele lithoniswe ngabomahluli abapheleleyo emthethwandaba. Igqwetha elizimeleyo umnumzana Elisha Gumbo ukhuluma kabanzi ngodaba lolu.
I-constitution yethu ikhuluma ngendaba ye-delimitation report ne-delimitation inxa ichallenge njengokuchallenge yenze okwenzeka leyo kuzaba lokuphuza ukwenzwa kwama-elections eZimbabwe.
Ugumbo ophinde wathi
so leyo i-delimitation report iqakathekile ngendaba yama-elections ethu because ngiyo ekhangela ukuthi ama-constituents ethu ami enjani.
Elinye njalo igqwetha elizimeleyo umnumzana Ngqobani Sithole uthi ikabili lindaba ekhwezwe nguMonzora eyokuphikisa i-delimitation report eyethulelwa uZulu lonyaka yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission umongameli Emmerson Mnangagwa ledale lephalamende.
I-constitutional court united i-delimitation report yona le eyenziwe egazethiweyo ngupresident welizwe
Usithole uthi kungagcina sekusetshenziswa imingcele eyasetshenziswa kukhetho olwenziwa ngomnyaka 2018.
I-application leyo, I saw application leyo ukuthi ngicabanga ukuthi i-application nje ngoba i-application ingabe ilokunye nje okuchaya amanzi okubona ukuzisetshenziswa. In my view, i-constitutional yona, i-delimination report leyo egazethiweyo, i-delimination report ephuze isetshenziswa. Sebesezibhelothayo, akula nto esingayena, ngiyo yabe isizasebenza.
Kodwa umnumzana Thawanda Kanengoni igqwetha ebelimela izeki edabeni lolu uthi akuqedakali okufunwa nguMonzura lebandla lakhe kulolu daba. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba uma kungaqhutshwanga kuhle ukudwetshwa kwemingcele yokuvota kumele kusetshenziswe leyo eyayikhona ngokhetho lokugcina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uhlelo Woza Friday namhlanje ngoba kuyiphasika nje silomculi wezokholo uSambulo Moyo ehamba leqembu lakhe leEvangeli lokuthula lapha abaphethe idlalade labo lakuqala. Untungamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Kana ngabingelela nje bonke nje abalaleli ngidabuka eplumpi esigabeni sokhame esigabeni sokusindisa. Ngishuthi lapha emculweni nginesikhathi impela ngiqale 2021 angikabi nesikhathi eside mpela 2021 laphana ngibuka manje sasine-albhamu eyodwa nje kuyo engasho ukuthi abantu bayithanda mpela i-albhamu lebizwa ngokuthi VIP.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zibe singakasifaki ku-online, so zisatholakala khona lapha. Imi kusho ukuthi i-phone number zam labanye nje engisebenza nabo, futhi ngisebenza noBobby uDube kanye siqembu nje levangeli lokuthula la. Inamba zami zithi 073-694-1424. Uma ngabe bengatholi lapho bengangithinta noma ku 076-894-0465. Noma bengangitholi futhi nakulezo bengangithola ku 063-073-4300. Bakwazi ukuthi besitholeke lapho ingoma zethu ezifanele lokuthula.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ingakuchiya nje kubalandeli ngokubona ngothando engathi ukuthi banalo phezu kwethu nje sili ivangeli ukuthula. Bengithi nje konke ebasenzela khona siyabonga mpela kakhulu ngokuthi bengakhathali, bengaqhubeka futhi befuna ingoma zethu njalo besisapota kakhulu lokhu abakwenzileyo noma ngabe bekuphi. Sithi siyababonga nje bonke abathe ukuthola leli albhamu esinalo kwamanje kanye nale inye single track nje esenayo.
O uSambulo Moyo ehamba leqembu lakhe iVangeli lokuthula. Ku live talk namhla sixoxa ngomsakazo weStudio 7 ofikise iminyaka engamathumi amabili ukusungulwa kwayo 20th anniversary namhla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.